Ale.
Lami ngibonge utalono kawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingani fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mabasa 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilium Mnangagwa uya kwele Belarus lamadodana akhe ngendizamtshina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngefola esiyaxoxisana lomongameli walelo lizwe lanxa engasosisebenzi sikahulumende.
Njalo nxa lokhu esikuzwayo ukuthi ebehambe engelandabeli izindaba zikahulumende zeZBC futhi ukuthi-ke kuyafihlakala.
Ipula lespadak elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzohlola umumo welizwe phambilini kokhetho likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela elezanu-PF le-CCC lamuhla.
Ngakho-ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshela okuthile ngokhetho lweZimbabwe.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo sokubangele ukugugudeka kweholo labo elisanda kwengezelelwa.
Thina njengababalisi sizinikeze umlando wokuthi indaba yeholo lethu sizilele siqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilium Mnangagwa utheze olulenkume ngokuveza ukuthi usuke elizweni ngeviki edluleyo esiyaxoxisana lomongameli wakwele Belarus yena engasosisebenze sikahulumende. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umkamongameli lamadodana akhe amabili angamawele uColin loShon bahambe ngeviki edluleyo kwele Belarus ngendizamtshina yokuboleka iprivate jet ebhadalwa amadola eMelika adlula inkulungwane ezilitshumi US$10,900 ngehola linye. Kubonakale imifanekiso yabo belomongameli wele Belarus umnumzana Alexander Lukashenko besetafuleni bekhanya bexoxa okwamabhizimusi. Unkosikazi Mnangagwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabo ukuthi baxoxisane lo Lukashenko ngayo yonke into okungamelanga kwenziwe nguye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Balule.
Kuyinto esuka ingathi iyadida kakhulu ngoba sisuka sizibuza ukuthi kanti uhulumende wethu weZimbabwe uqhuba kanjani ihlelo zikahulumende, ngoba phela nxa uhulumende weZimbabwe ethumela unkosikazi kamongameli ukuthi ayemela uhulumende kuhlelo zikahulumende kumbe kunkulumo esiphathelanele ukuthi uhulumende wethu umhulumende wabantu ubusa kanjani abantu kumbe ulehlelo ezithini phathelane labantu. Lokhu ke kuyabe kusitsho ukuthi kukhona ke lapha esingasakuzwisisi thina njengabantu beZimbabwe, kukhona okushaya amanzi lapha, kukhona okunukasa ntunga lapha. Ngoba phela unkosikazi kamongameli kuzwakala ukuthi ubehambe engenaziphathamandla zikahulumende ezimele lezo nhlangothi zikahulumende ezinjengezempilakahle kumbe ezomnotho ezamabhizinisi, kodwa bekunguye kade engubamba zonke, emele konke, emele abezempilakahle, wabuya wazomela abezamabhizinisi lezomnotho esiyakhulumela uhulumende, ephinde ebe isikhulumeli sikahulumende futhi ehamba labantu bakhe. Lokhu kutsho ukuthi kukhona okunye singaba singakutshelwa okungaba kube kukhulunywa lapha kumbe okungabe kube kuhlanganiswa okungabe kuphathelane lezinto ezingabe zifihlakele kumbe zifihliwe kithi thina abantu ngoba phela lokhu kwenzakala ngemva kwesikhathi uhulumende weZimbabwe kanye kule ndlela yokuthi kuloku huquluza umnotho weZimbabwe yilabo abamele uhulumende kumbe labo abaseduzani lababusi abaseduzani labaholi njalo nxa lokho sikuzwayo ukuthi ebehambe engilandatele izindaba zikahulumende intatele izindaba ze BBC ZBC kuchukuthi ke kuyafihlakala lokade kuyenza sizibuzeke thini ukuthi yini indaba kufihlakala kuyini okufihlwa kutheni kufihlwa lokho ke umbuzo omkhulu
kodwa bona abalandeli bemandla lezana PF bathi kujwayelekile umhlaba wonke jikelele ukuthi umkamongameli uyabonakala ehamba kwezinye indawo zamanye amazwe
abalandeli bezana PF bayasekela yonke into echiwo ngumongameli wezana PF ngenxa yokuthi phela ngabala lwazi njalo olokuthi bacubungule izinto bezimele bebodwa ngemicabango yabo balandela lokho abakutshelwa libandla lezana PF kodwa ke kubuye futhi konke abakuchoyo besekela yonke into ephathelane lomongameli kubangelwa ukuthi balokwesaba okukhulu kakhulu kaba khulumi bezicabangela bona bakhuluma ngendlela yokuthi balokwesaba njalo ngabantu abakhuluma kuyikuthi kuyonke into abayikhulumayo ivelela kumizwa yendlala imizwa yesisu efuna ukuthi badle ngoba vele kuyadliwa phela kuZANU PF
Alo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Palule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitane
Asambeni madoda siyovota
Ikula lesadaka elifike elizweni izolo lilanda ukuzehlola ukuthi umumo oselizweni ulungele ukhetho na likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela lezana PF leCCC lamuhla abanye bathi kuningi okumele kulungiswe kulungisiswe phambilini kokhetho okufuna okufana lokuvumelana amabandla aphikisayo ukwethula imbiko yawo emisakazweni kahulumende lokunye abanye njalo bathi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi iveze ugwalo lwabantu abazavota lonyaka olo electronic voters roll ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana efidlela Ncube
uhambo lwequla lesadakhe bekufanele ukuthi ngabe dala lwenziwa ngokuba luqakatheke kakhulu kuqakathekile ukuthi isadakhe ingene kwelaseZimbabwe izozizwela izozibonela ukuthi kambe ngabe abantu balulungiselele yini ukhetho oluhambisana leconstitution yeZimbabwe oluhambisana lezimiso zesadakhe kanti ke le African Union yona ngokwayo befanele ukuthi izobheka ibe khona ukuthi khange libone ukuthi kambe silulungile yini ukhetho oluhambisana lezimiso zeAfrican Union labangaphandle kwezwe kazi leAfrica okubalelwa iUnited Nations bekufanele ukuthi ngabe sebafika bazozizwela bazozibonela ukuthi kambe konke lokho kufanele ukuthi kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo sekwenziwe yini ngakho ke kukhathekile ukuthi babe khona lanxa nje sebejiwe isikhathi kakhulu
ukuze liphume lomfanekiso weqiniso ngesimo seZimbabwe leliqula kumele lenzeni Ncube njalo kumele lihlangane labo bani
Iqula leli kakufanelanga ukuthi lingene elizweni lelalele iZANU PF lelalele iGovernment yeZimbabwe kuphela ngokuba bazatshelwa ukuthi konke uhamba kahle konke kuhle kakhulu imithetho yonke yalandelwa amalungelo abantu ayahlonishwa bazatshelwa into engayisiyo bangalalela abantu banye kuyafana lokuthi nje balaleli opposition kuphela kakufanelanga nxa usiza uzokhangela izinto ezinjengazona lezo ezokhetho kumele ulalele wonke umuntu uzwe kuye wonke umuntu bakhulume lama opposition parties bakhulume lebusayo iparty bakhulume nenhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezokholwa bakhulume labantu nje abeZimbabwe ezigabeni ezihlukahlukeneyo bezwe kubo ukuthi bona bathini bangaze batshele ukuthi bonana lobani ungabonani lobani ngokuba babi bengasezwa lokho babone njalo lokho okuyikho bafanele bakuzwe ngakho ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshela okuthile ngokhetho lweZimbabwe
yona isadaki aluba na ite ya vona ukuthi hayi ukhetho alukalungelo kwenziwa kukhona okusasilela okumele kwenziwe singabona iphumela egcekeni isitsho njalo yini lanxa lungaqhutshwanga kuhle nje bazama nebatsho ukuthi hayi konke kulungile
khona ngesivumelwano sesadaki kumele kube ukuthi bangabona izinto ezithile zingahambi ngendlela efaneleyo engahambisani lemigomo yesadaki yokubamba ukhetho olukhululekileyo batsho khona lokho iZimbabwe iguqule indlela yokwenza ukuze kuhanjisane lalokho imininingwane lezivumelwano ezakhiwa ngaphansi kwesadaki kodwa ngesikhathi abafike ngaso vele sebephuzile akula nto abangayenza enkulu ukuguqula isimo lesesikhona phakathi kwelizwe okokuqala nje usuku lokhetho ngeke lusaguquka ngoba phela nanku inyanga yokuthi sivota nini kumbe isikhathi sokuthi sivota nini sibhalwe ku-constitution yeZimbabwe isadaki ayikwazi ukuamenda kumbe ukuguqula i-constitution yeZimbabwe imbono yayo lezifiso zayo kazisoze ziguqule i-constitution yeZimbabwe ngakho kube kufanele ukuthi ngabe bafika kudala bakhuluma lezo zinto zonke ezingahambi kahle ozaguqulwa kusese lesikhathi nxazi iZimbabwe ingafuni ukuziguqula zakhulunywa-ke yilaba abaphethe isadaki ukuze kufakwe i-pressure kuZimbabwe ukuthi iguqule izinto ibambe ukhetho olukhululekileyo isikhathi abafike ngaso sesisincane kakhulu akula nguquko ezizaba khona abazawukhuluma futhi akusoze kulalele nje
Alo-ke umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya izombusazwe izimele ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele nkuma
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo lempahla yokudla elizweni sokubangela ukugugudeka kweholo elisanda kwengezelelwa eselikusilinganiso samadola eMelika phose angamakhulu amathathu lengxenye US$343 ngenyanga. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi bayazama ukuthi baziphilise kodwa impilo isinzima kakhulu.
Uhulumende banana lokuthi sicela amanzi phezu kwedwana sikhuluma ngeholo okokuqala abantu okumele bakuzisise thina njenge-athuzi izisebenzi ezigoqela ababalisi lezinye zilinde ukuthi yona le mpelanyanga kamabasa zithole i-100% ye-RTGS kodwa siseyadliwa i-inflation bengayitholi
kungani lilokhu lixoxisana kubuyelwe emuva kuhanjwe phambili kubuyelwe njalo emuva kungani kungabi lesivumelwano esisodwa linikeze lezo mali into ziqhubekele phambili ngoba lokhu kukhanya kuphambanisa indlela eselifundisa ngayo ngoba selitshona lingabantu nje kuphela abacabanga ngeholo lenu
inkinga enkulu kakhulu ngitatheli esilayo ukuthi uhulumende esimsebenzelayo kala qiniso uhulumende esimsebenzelayo injongo yakhe laba azibiza uhulumende ukuthi bekhulise ezabo isikhwama ngizathanda ukuthi sibuyele embuzweni wakho ukuthi kade indaba sisiya phambili sisiye emuva nxa kusenziwa ama-negotiations inkulumo zeholo thina sikhangelela ukuthi zenziwe inkulumo zethu zeholo inkinga ekhona kuxoxwa labameli izisebenzi kuxoxwa labantu abadojwa nguhulumende singakhangela i-MJNC liyala Sicilia labana ahlangana labo zokuthi abamele thina kodwa ukuthi basimela bevela ngaphi bemele ubani kula nto enjalo ama-union oqotho thina njengathi i-ATUS bavele abafuni lokusibona eduzane nalapho kuxoxwa khona ngeholo kuba bayazi ukuthi nxa siyaxoxa ngeholo sizabe simele izisebenzi sikhuluma siyizisebenzi enye into esihlupha yona leyo ukuthi uhulumende wethu kala qiniso uhulumende wethu akaazie afuna ukuthi akhulume into eqondileyo nabantu abaqondileyo mhla uhulumende ezahlala labamele izisebenzi ama-union leaders indaba yeholo izangena ngoba kuzakhulunywa into eqondileyo
manje moyo ozalamula udaba lwenu ngubani njengoba luqhubekela phambili kungani alinalizwisisani lohulumende
umbuzo lo ukunzima ukuthi sithi ngubani ozana ula lindaba kodwa kina njengababalisi sizinikeze umlando ngokuthi indaba yeholo lethu sizilele siiphede emalangeni sihlangene singababalisi kungakhathalekile ukuthi ngwayiphi iunion saba ngaphansi kwembumba hashtag teachers for US dollar simatasa nje sizama ukuthi silungiselele ukuthi uhulumende siyehlangana la ingqo ngokuba singabuyile emsebenzini siphumile ku-online emalangeni nje ngomhlaka 15 siyaba lo mhlangano wethu wakuqala owe-district uzabe usewande emibi silandela lapho siyabe sihlangana khona nababalisi sibonisana sithengisana lokuqakatheka kwe-collective bargaining ukuthi iqakatheke kangakanani sibone ngani yindlela kuphela eyiyo kumele siyilandele ka-section 65 ngoba singekele ukulandela isisekelo sombuso akule enye indlela engasincedisa njengoba yena lo siphetheyo kafuni ukusilandela isisekelo sombuso kodwa thina njengabantu sesizinikeza umlando wokuthi asizibambeleni into leyo mathupha idlule.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtuz ubexoxa icingweni leStudio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze abasakhulayo ukuthi bengaphatheki kudlakela lwezombusazwe. UChiwenga wethule la mazwi izolo kobulawayo emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa owenzele eZimbabwe International Trade Fair Ground. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court eHarare obuthonisa icala likankosazana Mary Mubaiwa wayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uze wamiswa izolo ngemva kokuba igqwetha lakhe unkosazana Beatrice Mthethwa ethinge wafunga wagomela esithi indlela abuzisiswa ngayo uMbayiwa kayilunganga. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga, siyabonga Studio 7, siyabonga indaba elisinika zona. Nantu udaba luyakhulunywa lapha. UPresident weMRP uMqondisi ekhuluma ngodaba lwemiphakathi ukuphuma eZimbabwe. Yona ivele indaba esemqoka le. Kuzamela siphume impela eZimbabwe ngoba ama-opportunities wonke thina siwathola siyancintezelwa kakhulu. Masithi siyakhuluma kuthiwa singama-tribalists. From 1983 to 87 kusayinwa i-unity accord yakhona leyo lonkomo. Kanti uNkomo wayesarendiswa lapha kumiso kubulawa kwabantu. Manje kusukela lapho kunyaka yonke leyo from 83 to 87 akuzange kube le development even one emathebeleni. Kwasuka lapho waqhubeke lokhu esenze njalo. Okunye okwesibili abantu okufanele sizibuze khona bazibuze ukuthi upresident weZANU-PF novice wakhe mbani. Kubuye ku-CCC ukuthi upresident we-CCC ngubani uvice wakhe mbani. Abantu besindebeleni bazayibona i-answer ukuthi thina sidludlawe ngoba lokubanjiswa into ezitshisayo. Asiphumeni kawani so.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Yezwa. Bayiphendulana nomqondisi. Ngiyacabanga ukuthi bekuyisikhathi sokuthi uMagalela laye ke ziphendulele. Kudala umqondisi lokhu ethuka uMagalela ethi uMagalela lishona, uMagalela yiwathwathi. UMagalela bezovane echaza ukuthi kanti vele imbali yabantu bakomoyo ngobani. Abantu bakomoyo vele yibomama abaningi bagcwele ngale sithoneni. So ngiyazibuza ukuthi laba bantu abasabethi MRP ayiphiwe ichance emsakazweni. Kanti who is MRP? Ngoba uma kuthiwa iMRP kuhlala kungumqondisi. Why singakazi sizwe uspokesperson weMRP? Kungakho SD, kungakho deputy president, u-deputy president uMangululi washona phi? Ombonisa igumbo bahlola bonke ama-founders eMRP uyaxosha umqondisi mayesebuza ngokuthi kathi imali ziyanga. Liyani into yeMRP liyani is just a person i-stockfeller sikamqondisi nje sokuzenzela imali. Njalo ngiyasola mina iseZANU project ngoba uhlale sithi hey kuze ku-president kungavoti uzama ukusiphitha ama-vote iza iZANU ihlale ku-power uyabo? Awukwazi ukuthi wena uthi uzaba yi-councilor uzoyenzani uyi-councilor uzoyenzani uyi-MP ngoba uthi hey ama teachers uhola kanjani when we MP ngoba minister of education yabephuma kuzani still abantu baqhubeka beshuthela so nzama ukuthi abantu ababe wise bengavuma ukukhohliswa umqondisi umqondisi usebenzele isisu sakhe otherwise nje uzabona umqondisi ngekuzo uthola ukothiwa uhlala ukothiwa abalandeli be MRP abanye base chikurupi manje yenu yazi uyasutha phansi yena ngekuzo uthola ukothiwa uyazothe umqondisi uyadinga umbona sevele ezintabeni esegqoka isikhumba senkaka qiqi uzambona esekhona engabotshwanga so abantu ababe wise abona onke ama finders e MRP sehamchia labo gasela ababe bonke kuzani so azwazivuyelela kuzani so ababe wise akayeke la umqondisi uhlale thuka omqabukwe thuka abantu abadala abadala la so akake be wise umqondisi siyacela futhi lati studio 7 lapho tikele sisitshele nge Russia lingadlali lesitshela e America thina abanye sizithandela e Russia aya ama capitalist nyabo
salibona studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu esenzela wona kukhulu elikwenzayo kakhulu liyaba promote abahlabeleli kuba kule 20 years ngoba lilithemba labantu abaningi kakhulu ngoba uma kufika lezi zikhathi zabo ma 7 ntambama singaba ngama WhatsApp group ababefuna ama audio studio 7 wonke umuntu ayekuzwa ukuthi studio 7 sanamhlanje asikaphuma okuthi ukuthi ulithembe elikhulu kithi siyabonga
njani linjani ku studio 7 mina ngicela ukubuza nzi kakhulu abantu besindebeleni besithi bafuna ukuquma ilizwe phakathi umthwakazi amashona abe wodwa amandebele abe wodwa kanti njwana nanku amandebele ayalele South Africa athi afuna amaphepha ngoba akwenza ukuthi babuye ngapha sebebadala kanti bafuna amazwe amangaki balifuna njani ilizwe lawo
studio 7 sanibonani shelele ngayi ngizobeka nje kube kufishane into engikhuluma ngayo nansi bengisithi mina uBotsha kaDumiso Dabengwa lo Lookout Masuku akufani noka Jobs Color ngoba one mawuthi uyananzelela uDumiso Dabengwa bangene court bathi bengene court kwatholakala ukuthi abalaxala bathe bephuma balalela iambush ngoba ama lawyers lawana uDibabu neGqeda uChief Justice uDumbutshena babesebenza ngomthetho now mawuthi uyabheka umthetho vele awusekho mawungakhumbula ukuthi uChinamasa lo Didmas Mtasa bese yachaya ngolwani umlungu lwana wayese Mtare labana abantu bagweba ulokuze there was nobody who complained about that even on MTC labana abantu wabalwane egwetshwe ecourt elokuze eParliament so into engimangazayo ukuthi kathi manje abantu vele umthetho weZimbabwe akusela justice has been destroyed so into esikhona ukuthi laphana sokusekelwa kule party justice not country but justice and mouse yabheka indlela uAndrew Ndlovu bebotshwe ngayo that shows ukuthi ijustice ayiseke umuntu esiyasuka eHarare khona ngale ezojampa nompile lokuze lenkulumane police ukuthi ududelele enye icamp athanda umuntu uma ebotshwa ubotshwa icamp next door thank you baba
salibonani bafakazi beStudio 7 nabalaleli ngiyalivingelela ngikhuthaze ibandla elihle ibandla leTRCC ngithi asikhuthalenini siregister ukuvota singakhulumi kuphela ngoba hey madoda la ndiyabona imigwaqo sifile izibhedlela kazilamithi izalo uma iqhubeka ivusa vele isazokhuquluza lomnotho njengoba nalamuzwa urushwaye sithi abantu abakhuluma ngemali le yegold badlala ngesikhathi ngabakwazi ngabazithulela mina ngabamba amazwi akhe lami ngithi abantu ngabazithulela sibili badlala ngesikhathi kambe umuntu wakhuluma ukuthi vele abasoze bebotshwe kodwa uzothola abantu bebhizi befuna uchamisa nawe uyakhuluma uchamisa uyedwa yini opposition ekhona eZimbabwe uchamisa kalama structures ngoba bekhuluma bathi ibandela ngelama structures ibandela useless but nxa sokubonakala izinto konke amabandla abheke uchamisa ngawe uyakhuluma uright uchamisa ethule uchamisa ngeke azakhulunyise ngomunye umuntu ukutshelwa ngomunye umuntu ukuthi khuluma uchamisa uright athule vele nguye yini oyidlayo leyo mali uyakhuluma vele kwenzakale yikho amanambi athi ecule enye ingoma ke athi mandebele moda kurimwe kungaba sumanyema abanye abantu bafuna kube yibo abakhonyayo kustudio 7 bekhuluma nxa sebephendula bazonda nxa bekhuluma ngamanye amabandla bethuka bona kibo kuright nxa abanye abantu sebephenduka bebatshela iqiniso liyabahlaba vele khona kunjalo injama nxa iluma imbuzi kuyaqakezwa nxa imbuzi zihlaba inja kubongelela abahlatshiwe abagomele thina kasilandaba thina ungazothuke udlala ngesikhathi yabona
mbingelela enkundleni ingabe linjani lonke basakazi ntemba lapho elikhona liphilile ngiyadana ngokuthi ngike ngezwa isikhulumeni samapholisa okuthiwa nguPaul Nyathi ekhuluma into etshaya indiva ethi yena akulamapholisa alezimoto ezilayisha abantu isikhulumeni samapholisa akusoqinisa lelo imoto ezigcwele emgwaqweni amawindow fit wonke amaningi yabo ngamapholisa siyakwazi lokho kodwa ke ngoba ungeke ulikhulume iqinisa ngoba vele eZimbabwe kubuswa ngamanga okunye futhi elingakukhulumiyo imigwaqo kambe imigwaqo ngendlela efengakhona ingozi zingeke zidalakale yini ngaleyo mugwaqo yebo ama driver amanye ayaphuza siyakwazi lokhu abanye balobudedengu kodwa nani imigwaqo yenu ayilungelanga kuhamba izimoto yikho kunye ukukhoza ini izingozi lingakhulumeli isayidi elilodwa kungathi amapholisa yiwo asebenza kahle amapholisa yiwo ke ayephula umthetho bethemba ukuthi ngeke bezwe lutho bayephula umthetho befaka ama uniform bevukelwa futhi ngumthetho siyakwazi lokhu commission wamapolisa siyakwazi lokhu
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika onguye yedwa onsundu ongusenator kubandla lama-Republicans umnumzana Tim Scott useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe olwenziwa ngomnyaka ozayo. USkott uthembise ukuba engakhethwa uzamanyanisa ilizwe leMelika njalo wathi uthena elemelika liyisibonelo sokuba ilizwe leli lilakho kulethela abantu inguquko empilweni zabo bengasebenza gadalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump labo abangaze bawine. Bachiye nengaphi lo Trump akula. Bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu uBiden kasoze aluze i-election bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngakuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifuna uTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngaboDeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngaboPence ababevele bezenza zona ezizukuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenza uzazikhupha njani ngoba ungazikhupha ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi abasosi babufotele mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa kodwa mbona ukuthi amaRepublican amademocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age hayi mina ngima ngokuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Hello ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa utheze olulenkume ngokuveza ukuthi uxoxisane lomongameli wakwele Belarus yena engasosisebenzisi kahulumende. Iqula leSADC elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzohlola ukuthi umumo oselizweni ulungele na ukwenza ukhetho likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela eleZANU PF leliphikisayo ele CCC lamanye lamhlanje. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa, ngu Chris Gandhi.